Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngokugqibelo mhla ka 19 kuMpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT lithi seledlulisele umhlangano walo wokukhetha umholi omutsha weExtraordinary Congress ngomhla ka 27 kuviki ezayo.
Kodwa sonke besilapha sihlangene nje sicubungula silungisisa ukuthi sibe leCongress yethu, eExtraordinary Congress enhle kunye kumangalisa. Yesu kube lempazamiso lapha lalapha yana.
Iningi likhala ngokuthi alisoze lithakazelele ngemfanelo ilanga leKhisimusi ngolwesihlanu oluzayo.
IKhisimusi siyayibona sibili, sifisa ukubona siyithakazelele kuhle sijabule njengayo yonke iminyaka nje. Kodwa tubo ilonolo nje corona ukuthi izimali kaziko, imali ziyesabeka lokuthi sizibambe. Abanye sesisesaba ngayo icorona leyo, ukuthi ungabona imali tu mhlawumbe sembamba yini icorona.
Igcikwane le-COVID-19 liqhubeka lisidla ubhedi elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khopelithi seledlulisele umhlangano walo owokukhetha umholi omutsha we-Extraordinary Congress obukhangelelwe ukuqhutshwa namuhla kumhla ka-27 kuviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga e-MDCT abelindele ukuvota endaweni ezihlukeneyo zelizwe awenelisanga ukwenza lokho ngoba i-National Standing Committee yaleli bandla ibe lomhlangano wesiphangiphangi owokulungisa udaba lokhetho. Amalunga ekhuluma emhlanganweni nentalo yezindaba, uNkosazana Khuphe uthe ibandla leli selilungisisa ingxaki ebezisenqabela lomhlangano.
Sihlangene lapha njenge-standing committee namhlanje ebantwini abakhona silo deputy national, deputy chairperson ubaba uMorgan, usenator committee silo deputy national chair ubaba usenator uMzuri, silo secretary general ubaba usenator uDouglas Monzora, silo treasurer general ubaba usenator Chief Ndlovu, silo ubaba uGift Manikire umama honorable Pauline Pariwa, silo ubaba uGandhi Mzingwa omashakada uSheikh Mkoyi ubaba uMthekwa. Sonke besilapha sihlangene nje sicubungula silungisisa ukuthi sibe leCongress yethu, eExtraordinary Congress enhle kunye kumangalisa. Yesu kube lempazamiso lapha lalapha yana.
Uqhubeke echasisa okuza kwenziwa libandla lakhe ngalomhlangano.
Kulabo COVID nezinto eziningi-ningi, kodwa iviki elilandelayo lelisile themba lokuthi sizawenza umhlangano wethu uphume kuhle kunye okumangalisayo.
Abanye bethinga laba besithi bekulokulwa kade kukhona phakathi kwenkokheli.
Akulanto enjalo. Akulanto enjalo nje obosibona nje sihlangene lapha sijabula silungiselele ukuthi umdlalo wethu ube muhle kunye okumangalisayo.
Ilunga le-MDCT uMnumzana Dan Moyo obesemhlanganweni lo uthe njengebandla bayathokoza ngesinqumo sokuba iCongress iqhubekela phambili kuvikezayo.
Well, udaba lwemali I think into yaphuma boma last week yakhulunywa yaba kumaphephandaba, sabona ama-response, even i-response yavela kupresident isithi hayi imali lana yabhadala izikwelede zomhlangano. Nje okwaphambanisekayo ukuthi akuzange kube le-authority, akuzange kube le-approval ngendlela imali ekumele ziphathwe ngakhona, ngoba imali lezi kumele lazi ukuthi izimali zomphakathi, akusizi imali nje zabantu ngama-taxes abantu la, ngoba imali le siyithola kuhulumende. So njengalokho kwakubalulekile ukuthi kuchazise, kumele kube le system yokuthi izimali ziphuma njani emhlanganweni. And leyo system kusho ukuthi kwasuka kungabi kwaba lokungaqedakali kahle ukuthi ihambe kanjani, then kwase kufuna ukuthi kube lokuchazululwa ukuthi kwenzakaleni ngalokho. So sakubona kuchazululiwe ke lokho kwaleyo mali okwakuthiwa ishotile.
Umhlangano we-Extraordinary Congress uza ngemva kwesinqumo sedayela phezulu ele-Supreme Court esekuba ibandla leli liwuqhube, njalo lathi ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuba athathe isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ibandla leli lisabambene kwakungekho emthethweni. Umnumzana Chamisa wala ukuba alandele isinqumo lesi esithi ibandla le-ZANU-PF yilo elifuna ukuba ibandla lakhe libe lokulwisana. nanxa amalunga aleli bandla ancintisayo abebonakala evumelana ngokudlulisela umhlangano lophambili ukufuna izikhundla sokubangela ukuthi kungabi lokuzwisana, njalo ingcwethi ezicuna ezombusazwe zithi lokhu yikho sokumise ukuqhubekela phambili kwe-Extraordinary Congress. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDC Alliance elithi lifuna uhulumende amise ukuxotshwa kwamalunga alo edalele ephalamende lemakhansili ngele-MDCT lithi lanxa kunjalo lilenhlelo eziqinileyo ezokuthola usekelo kukhetho oluzayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Thina sesaqeda kule MDCT. Ungazi eMaripata, uye eMadlambuzi, uye eMount Darwin, uye eRishinga, uye eMzola, uye eNkayi, uye eLupane, ilizwe lonke vele abala bantu. Ethe ngisesihlobela khathesi basikile okhuphe, baswele nje lo muntu oyedwa ecrossing. Njalo abasoze bafune ama-by-elections, bafuna ukungena nje kuparlamenti kwenzela ukuthi batshintshe isikhelo sombuso ukuthi ama-election angabi khona becatha nge-COVID. Baza kwenza konke, bathatha izimali, badilize ibandla lethu, kodwa sesiqine sathi nko. Khathesi ngikhuluma nje ama-statistics, sesile 50% increment, ibandla lethu seliqinile ngoba sebebonile ukuthi wonke umuntu ozondwa izanu nguyo qinisile. I-Congress yabo hayi ngamandlwane, abanabantu njengakokubulawayo bathatha amabizo ethu ngoba sasikhona ku-2014 Congress, baserehamba besipha abanye abantu amabizo ukuthi abebebizwa. Kungathiwa Felix Sifanda Mafa ethi yini, abantu bamkhangele bengabonti ayisini.
Kodwa yelenu ibandla liqine okunganani sesiya kukhetho oluzayo? Abanye bathi umnumzana Chamisa uzithuleli ngakhankasi kenzi lutho.
UChamisa ule executive, ule national executive, ule national standing committee, ule ama provincial councils, ule ama branch. Njalo ayisuye mnikazi wephathi, imnikazi yephathi ngabantu. Sesiqinile njoba ngutshela ukuthi abantu bonke sebe le sympathy la ngathi ngoba sebebonile ukuthi izanu vele ifuna ukubhidliza ibandla eliqinileyo. Bazifanele labo khuphe labo Monzura benza abakufunayo. Eventually bazaku kwenza i-one party state. Khathesi sokule de facto one party state njengoba khathesi vele sebegcinwa ngamapolisa ezanu, sebegcinwa ngama-operatives ezanu, bahamba ngezimota zezanu. Ungako wambona uMonzura uhluthi uyafika kuye uzabona abafana sebekuvala, bayesaba abantu njalo baze basabe nezithunzi zabo. Thina siqinile mntana inkosi, ngihambile izwe lonke yi-MDCA kuphela, yili bandla elabantu, insika yabantu. Yikho-ke hhayi, sizababhuqa, sibagwenxe, sinqobe, singabanqobe.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lane i-74 babikwa behlaselwe ligcikwane le-COVID-19 esibhedlela sempilo kumalanga amane edluleyo, njalo phakathi kwabo abalichumi lane i-14 ngabasebenza kulesi isibhedlela, kuthi oyedwa ngumntwana oleminyaka eyisitshiyagalolunye i-9 months ezelwe. Abanye izigulane, omunye wabahlaselwe yileli gcikwane ubikwa ihle watshona. Impumela yokuhlolwa kwakhe ingakaphumi, wathi usana lwasiwa esibhedlela se-United Hospitals e-UBH. Eloba enkundleni yebulenjini yokuxhumana ye-Twitter, usikhwica mfundo solwayo ngwenya oyisiphathamandla sesibhedlela sempilo uxwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane, njalo bengathandabuzi ukuthi likhona. Lokho kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi idolobho leHarare belikhokhela izolo ngabahlaselwe umkhuhlane lo bengu-57, lilandelwa yiMidlands 47, lakobulawayo 28. Lokhu sokubangele ukuthi inani labahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ledlule inkulungwane ezilitshumi lambili, i-12,047, njalo abangamakhulu amathathu lechumi lasithupha 316 sebabhubha. Wesiphathelane lokhetho lwemelika kambe ukungemukeli kukamongameli Donald Trump ukuthi wanqotshwa umnumzana Joe Biden okhangelelwe ukuba ngumongameli kungabe kubuyisela emuva yini inhlelo eziqhutshwa kwelemelika ezigoqela ezeCOVID-19 lokuholiswa kwabantu imali ye-stimulus check yokuvuselela umnotho. Sixoxa ngalolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha emelika.
Ungavumi kwakhe uTrump kuleta sibili uhlupho olukhulu kakhulu ngoba ngithi eqinisweni kufanele ukuthi ngabe khathesi unguhulumende lwana osebambe okokugcina. Uhulumende obambe okokugcina uyabe segoqa izinto zakhe ukwenzela ukuthi ahand over umbuso kuhulumende ozayo. Nxa yena elokhu esalela khona, elokhu efumbethe esikhundleni sokuthi ngabe isandla zakhe sivulekile, uyadisha out information okufanele ukuthi ancedise labana ngayo eqondane ne-COVID lakho konke lokho okunye. Kuba nzima ukuthi labana abangenayo basebenze njani.
Okwamanje kuhlafunwa udaba lwe-stimulus check ukuthi luhanjiswe njani. Lakho ubona ingani ukungavumelani lokhu kungaba lomthelela wokuthi bengaxoxisani kuhle ngalo ukuze kube le government shutdown yini.
Baningi abantu abahluphekayo, baningi abantu abaswela ukuthi bancediswe. Njalo kulokhu kuthiwa stimulus kutsho ukuthi kufakwe imali ebantwini, abantu bayisebenzise imali leyana ukwenzela ukuthi i-economy iphinde inyakaze futhi iqhubekele phambili. So iyasweleka nxa kuyikuthi kabazwanani. Okwenza bangazwanani kokunokho okunye ukwalela kukaTrump esihlalweni ngoba kuyikuthi ngabe uyavuma, ngabe uyancedisa ukuthi kube le stimulus masinyane abantu bazuze izimali.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ngolwesihlanu oluzayo uzulu emhlabeni jikelele uzamanyana ekuthakazeleleni ilanga lekhisimusi, kodwa izakhamizi zemaphandleni ezasemaNdebeleni zithi leli langa lizedlula njengezinye insuku ngoba kungelamali. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Ngelanga lekhisimusi uzulu emhlabeni jikelele uvame ukumanyana lemuli, izihlobo kanye labangane lapho kudliwa khona izibiliboco, unathe utshwala lamanamnede. Kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kukaJesu, kodwa lonake iningi lezakhamizi zemaphandleni lidukuza kuba nzima ukwenza lokhu ngoba umangoye selale ziko. Iningi likhala kakhulu ngokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe lokumiswa kwenhlelo zezakhamizi eziletha imali, kuthi umnumzana Tobias Banda wefumugwe ku-Ward 17 eGwanda South.
Bekukalutshwane ukuthi abantu bathole indlela zokusebenza, bathole indlela zokuthola isitafu ngoba ukuhamba bekunzima, ikakhulu abantu bebehlele emakhaya, ikakhulu njengoba sibheke kakhulu emakhaya lapha. La kumabhizinisi bekunzima ngoba izinto bezitholakala kanzima ngoba abantu bebengahambi ngokuqondileyo, bebengazi futhi nemashophu kumabhizinisi ukuthi bathole izinto zabo ngokuqondileyo ukuthi bathole ukudla.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Mavis Moyo, isakhamuzi seNsinde kwana North, othi igciwane le-coronavirus liphazamise iinhlelo zabo.
Corona le isiphambanisile entweni eziningi enhlelweni zethu ebesizihlelile, kodwa esingeke sitsho lutho futhi ngoba zinhlelo ezidalwa uNkulunkulu ngoba izinto ezavezwa ngumlimi ukuthi ngensuku zokugcina kuzabe kule mkhuhlane eminingi ethiyene. Bengifisa ukuthi ngabe ngomnyaka ozayo izimo zama-churches onke umhlaba wonke bathandaze ngamandla, bathole ithuba lokuzila umkhuhlane lo uzuyulahleke.
unkosikazi Happy Mshado esinenjalo isakhamuzi sensindi uthi lanqabe lesifiso sokuthakazelela ilanga lekhisimusi imali yasilela
hayi khisimusi siyayibona sibili sifisa ukubana siyithakazelele kuhle sijabule njengayo yonke iminyaka nje kodwa tuboyilonolo nje ukorona ukuthi izimali kazikho imali ziyesabeka lokuthi sizibambe abanye sesisesaba ngayo ikorona leyo ukuthi ungabona imali tu mhlawumbe sembamba yini ikorona ngokubana kulokunye okusishotelayo dathi sibe labo sanitizer ukuthi singabamba leyani isanitizer sesithole ukubamba lezi zimali sigcina sesingale mali sesiyesaba ngoba ifike phambi kobuso bami
umnumzana Mbereki Nuku layo khala ngodubo olufanayo esithi impahla ezidolo kazisathengeki ngenxa yentengo ephezulu
ikhisimusi sizayithakazelela njengokuthi vele lilanga lithakazelelwayo kodwa zona izinto zakhona ziyaba zivele zitholakale nje especially ebantwana esizele sila bantwana kuzaba nzima ukuthi badingele khona okuncane ukuthi bathole ukuthi bazithokoze ngakho okokugqoka sikhulume ngakho uvele kusongaphendulwa kwabazethu akusakwaniseki wesi legciwane lokhu besikuthatha ikhotamu ukuthi adobe izigqoko ezinjala sokwavalwa okunye kwakhona akusavumele amafilimu akhe tobe kuthengeka akusakhulumeki ukusenza impilo ibe nzima ngamandla
lanxa iningi lezakhamizi lisithi lithwele amagabha avuzayo umphathintambo kahulumente obona ngokwethula kwembiko ngomvulo uthe umnotho welizwe uyathuthuka njalo lokhu sokudala ukuthi intengo yempahla ingadlali iqonga amahlayana kusenza lukhansila ka-17 ebhengo umnumzana Ephraim John Nyathi usekhuthaze izakhamizi zeGwanda South ukuthi ziqwayise izihlobo ezangena elizweni ngokungekho emthethweni zivele emazweni abalisele South Africa leBotswana ukuthi ziyehlolwa igciwane le-coronavirus phambilini kokuthi zamukelwe emakhaya ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwaleli gciwane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi
kanti kababikele masinya nxa umuntu ethe wafika umntwana ethe wafika ekhaya bengahlali laye ayibonakala ahlolwe mhlawumbe engingahlangani nabanye abantu abaningi silokhu sikhankasa lakathesi nomkhokheli bezigaba ukuthi abadala bangakholisiswa ukubona abantu ababo bebe bethwele into edliwayo basebekhohlwa ngempilo zabo labantu ababo labazukulu babo
sebedlula inkulungwane eyodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMatabeleland South kulabagulayo kwamanje abaphose befika amakhulu amathathu 289 ngimele umsakazi we-studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithonele indaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lothu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukansila wedede osesungule inhlelo ezimbili ezokuphathisa uZulu wesigaba lesi okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Chris ku Studio 7
sizwa kuthiwa lukhona uhlelo osulusungulile olokuphathisa abantu abagulayo khona ngapho edede ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani
engakunanzelelayo ingakangeni ehofisini ya ukuba umkhokheli wesigaba sananzelela ukuthi abantu babelahlekelwa lezimali eziningi ukusuka lapha behamba besiye edete kuyohlolwa lobodokotela lokuthenga imithi yabefunakalayo so ngakubona kufanele ukuthi kube le sejari le famasi eyokuthi abantu bakwanise ukuthola ukusizakala ngikhuluma kanje ngakwanisa ukuthi sithole amadokotela amabili bazabe besebenzele edete ama-private doctors ndawonye kube le famasi yokuthi abantu bayabesithi bekwanise ukuthenga amaphilisi abo khonapha edete idete sayinanzelela ukuthi icentral abantu bavele emabale lupote makwandara mambanje kamativi tinde gwai bengakwanisa ukuthi bebuye edete ngenxa yokuthi idete iphakathi lophakathi kwendawo zona lezi eziqambileyo yikho ngaba lo mbono from the beginning yokuthi kumele ukuthi sibe le surgery le pharmacy so inkuluma kanje umsebenzi okulungisa lapho abazasebenzela khona sukuqalisile okuthi ekuqaliseni kokwa January kungahamba kakuhle umsebenzi uyabe suyenziwa because bona lawo amadokotela amabili sekhona on the ground endaweni yedethi amadokotela lawo sakungakhulumisana lawo ngacela ngaguqa phansi sibili ukuthi umume endaweni yami awumanga kakahle siyacela sibili ukuthi lisizwele basizwela yikho batinasebewona umbono lo ukuthi umbono omuhle so abantu kade bebhadala izimali eziningi ve-CFOs ve-CA wange imali lezi kade beyisebenzisa ukugada uzananzelela ukuthi ukuhamba ewange usuke edede i-5 US ukuphenduka i-5 US imali yona leyo ungayihlanganisa iyakwanisa ukuthenga imithi silezigulane ezile mikhuhlane efana le-BP hypertension ngesingizi abale-asthma abale mikhuhlane wetshukela imikhuhlane etshiyeneetshiyeneyo abantu laba they were the most affected yananzelela ukuthi abantu bayabevela ethinde ephashu ngale katshana kumbe kamativi labo bayabedubeka ukuze bethole imali yokuyeneliswa ukuthi befike lapho bakwanise ukuthola khona bodokotela le mithi yona leyo ifunakalayo so ukuba le into enjengaleyi edede yinto izanceda abantu bendawo zonalezi eziqambileyo ezihlanganisela omambanje voluphothi omabale makhwandara chejou magoli kamativi tinde ezipashu
sizwa njalo kuthiwa kulohlelo lokulethela abantu amanzi khona ngapho edede ungasitshela ngohlelo lonalolo
uhlelo lwamanzi Chris idethe ihlala ithwele nzima lokuswelakala kwamanzi kubahlali bedethe ndawonye lezethekele eziyabe zibuya endaweni yedethe amakhiwa nxa evele efalls ayavakatshela indawo yewange national parks befike bethole ukuthi endaweni yangona kuyake kungela manzi ngenxa yokuthi izibholane zezinwa kade zingasebenzi kuhle kwaba lokukhulumisana le management yona yezinwa yaphezulu bo-injiniya kusiya phezulu khona ngale kwaze kwafika kuziphatha mandla zikahulumende vo-finance minister baze babona kufanele ukuthi idethe ngakhuluma nisithi for the first time since independence ifakwe ku-national budget ingaphambanisi amafiga engiwaziyo ukuthi afakwe eceleni kubhajethi eyaxoxwa lo-finance minister i-around 7.5 million towards revamption of water supplies in Dete izibholane kade zisebenza ukupamba amanzi from i-water loop zonke zingalunga sikhangele le mali leyi abazama ukuyiseta aside for idete
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyalibonga abalaleli lokuba lesikhathi ukusizwa emoyeni we-studio 7 lingadinwa la kusasa
lo bekungumnumzana Stanley Torima ukhansila wedede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
ngesizwe eziphathelane labesifazana
ngiyabingelela mina ngusikhulekile Amelia Bhoboza Sibanda ngizalwa eMbakwe phakathi laphakathi kweMbakwe leMpandeni okwakathesi sathutha eMpandeni sokudala ngama-90 sayahlala eDombodema Plumtree ngase ngithenga indlu ngiyakhe Plumtree ngase ngibona ukuthi ePlumtree esigabeni sePlumtree kulabantwana abaningi abangama-dropout esikolweni njalo kulabantwana abaningi abangayi ezikolweni abantwana abancane ngabona ukuthi kungcono ngiyakhe isikolo ukuze abantwana laba bethole indawo yokufundela
uhlelo lolu olwenzayo uluqhuba lobani njalo umsebenzi esingathi onjengokwakha ngokwakho wenziwa mbani bathola yini inzuzo kumbe ikuzifunela
isikolo ngiziyakhela ngedwa engilabo bilida ababeyakha baqeda ukwakha ngiyababhadala siyayenzelana ikhotheshini sivumelane ma ngiyadinga abantu ekhaya abayazobhilida bengilayele ukuthi abamthembayo ngumuphi abenza i-roofing ngathola ama-roofing quotation ngahamba-ke ngayathenga amaplanka emutare ngayabe ngizithengela ngedwa ngahambisa ekhampanini roofing eblawayo yakhanda kama behlanganisa amaplanka ngathenga material basebethwala ke babuya bazofaka ke iroofing ukuplaster ngabiza abantu abami from South Africa babuya bazoplaster bapenda ngahamba ekhaya ngazithengela amapenda ngachoose icolor yami ke engiyithandileyo njalo siyancedisana lomphakathi khona phana esigabeni abanye nje ukuthi bebengikhangelela ukuthi kuhamba njani abasebenza khona phana nyabe ngibathuma nje abanye bedriver bedlula khona abanye bewalker besiya khona besiyakhangela ukuthi kwenzakalani bebesebenikeza ama-update
kuyini okwabangela ukuthi usungule lolu hlelo kuyini wasukubonile njalo ubone ngani kuzaletha umahluko
uhlelo lolu mina ngilibona ukuthi lunganceda intsha kakhulu ikakhulu abafana namantombazane abasakhulayo abanye iningi labo bazithola sebesesimeni sokuthi sebezithwele besesebancane njalo ma sebesuka laphana babe ngasakwazi ukuthi benze njani abantu abasebenza ePlumtree Council laphana ngakhulumisana labo basebesithi into engani iyashoda indawo ngiyabantwana abancane like i-preschool then ke ikho ngase ngisungula ke ukuthi ngiyenze i-preschool ma yonke into ingihambele kahle ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngiyenze i-preschool lesiyakhiwe kube i-preschool eyabantwana abancane abalabo bazali babo ma-drop out esikolweni beletha abantwana esikolweni ekuseni bazofunda bachayise ngabo 4 then abomama babo labo baba bese bebuya bezofunda ke ntambama i-night school eyabantu abalocali khona phana ukuyenzela ukuthi befundisane imisebenzi enjengemisebenzi yezandla omunye lomunye uyabuya le-talent lakhe bese sincedisana mina sengithenga amathuluzi abe dingeka lapho ngoba into eqakathekileyo abanye baningi abalama-skills amaningi kodwa bengalamathuluzi then laphana bese siyenza njani siyenza iseli sesithengisa izinto zethu bethola imali then leyo mali abayitholileyo yiyo esizabhadala ngayo lezo zinto okufana like let me say imitshina eyokuthunga kumbe imitshina yamajesi kumbe izinto zokubaza njalo le ndawo leya ile space esiningi ngacela i-council ukuthi bengifakele one side bayafaka one side then ma-polo sesiqhubeka ngingasala ma-expenses amaningi sengiyakha-ke i-primary on the other side so kuyabe sokuyi-primary pre-school to grade 7 ngoba kwesinye isikhathi siyathumela abantwana behambe beyefunda emakatshana kodwa ngenxa yokuthi bafunda kathana indawo abayijwayelanga labantu ababajwayelanga kuyabenza bebuyele emuva so yikho ngabona kungcono ukuthi sithuthukisane sivuse isigaba sakithi ngifisa ukuthi kuqhatshwe abantu belocal abantwana beplumt khona phana kungani nje siyaba ngumndeni nje sibambane sifundisane njalo into engihluphayo kakhulu kathesi ukuthi kulabantu abanengi abangilandayo befisa ukuthi sibambisane kodwa ke ngeshwa ngabantu abavela kathana abavela kubo Harare Maswingo Domboshaba engingabaziyo mina bemfisa ukuthi sengathi singabambana labantu besigaba
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana sikhululekile Emelia Bhoboza Sibanda owePlumtree ebesixoxa laye ekhonapha eMelika ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla le-MDCT lithi seledlulisele umhlangano walo we-Extraordinary Congress ngomhlaka 27 kuviki ezayo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.